Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhlaka 22 kuLwezi 2021 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
The charter always available for deployment, no matter the task or the duty. The late SK Moyo was instrumental in demystifying the false and negative narratives by detractors against our great motherland.
Obe yisikhulumeli seZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo obhubhe ngeviki edluleyo ubekiwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre namuhla.
Bajabula kakhulu abantu bathembisa futhi ukuthi noma kanjani sonke sesifuna i-change. Asisela ndaba ukuthi kwenzakala, sesifuna inguquko. Fokachamisa sicela manje ukubana usiguqulele iZimbabwe.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho eMathebeleland South ngemva kokuqhuba uhlelo olufanayo enyakatho yemandebeleni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi benze njalo ngokuphangisa ngoba amajekiseni ekhona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obe yisikhulumeli seZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshiwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre eHarare namuhla. Ekhuluma kulumngcwabo umongameli Emmerson Mnangagwa uchaze uMoyo njengomuntu owayekhuthalele ukusebenzela ilizwe lakhe njalo ezinikele ngokupheleleyo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Emazini akhe kulumngcwabo umongameli Mnangagwa uchaze uMoyo njengomuntu owasebenzela ilizwe lakhe ngokuzimisela okukhulu.
Periodically undertook and sustained nationwide and international programs, dissemination of party and government policies and programs. A cadre always available for deployment, no matter the task or the duty. The late SK Moyo was instrumental in demystifying the false and negative narratives by detractors against our great motherland, Zimbabwe.
Wathatha ithuba lokusebenzela ilizwe lebandla. Wayezimisele ukuphiwa umsebenzi kungelani lomsebenzi ayewuphiwa. Wayezimisele ukulwisana lamanga ayekhulunywa mayelana lelizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye abasebenza lomoyo kubandla lezaphu abafana lomnumzana Isaac Mavuka bathe uMoyo waphambanisa ngokusala eZANU PF abanye bephuma.
Ivuselelwa ngokwabudabengwa labanye, yena wama phezulu wathi khona nxa kula bantu bafuna ukuvuselela izaphu kabahambe bayengcwabeni kankomo bangahluphani lathi. Kubuhlungu lobunxa sikucabanga, kodwa hhayi, njengomuntu walweli lizwe njengabanye siyakwazi ukuthi enxewa esephanjaniswa yikudla okwasekusetafuleni yakhe.
Kodwa isikhulumeli sezaphu umnumzana Mthulisanana uthe njengebandla bakhala le muli yakomoyo.
Siyazwelana kakhulu lemuli yakhe, inkosikazi wakhe nabantwana abalahlekelwe ngubaba. Thina njengozaphu ubaba umoyo sake sasebenza laye engu PA umsizi ka baba uJoshua Nkomo emtholele izikhwama.
Umoyo obhubhele esibhedlela seMaradei kobulawayo ngeviki edluleyo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane abelisana lawo okwesikhathi eside. Umoyo waqala ezombusazwe ngomnyaka ka-1963 elilunga lezaphu. Wasuka elizweni siya eZambia ukuyalwela uVibuse. Uthe eseZambia wasethunywa esikolo ekolishini leMakerere, lapho athi ependuka khona waba ngumncedisi kamnumzana Joshua Mkabuko Nkomo owayegukela ibandla lelo ngaleso sikhathi. Imuli yakomoyo ibonge kakhulu uhulumende ngokuzama ukumelaphisa emazweni afana laseSouth Africa, India laseZimbabwe. Umoyo usebenze ezikhundleni ezijeneyo kuZANU-PF lakuhulumende. KuZANU-PF ube nezikhundla ezigoqela ukuba ngumgcini sihlalo. Khathesi ubhubhe eseyisikhulumeli sebandla. Uhulumende waphatha izikhundla ezehlukeneyo njalo kudalela abaphathi ntambo okugoqela ukuba ngumphathi ntambo wokwethula kwembiko wezamandla kagetsi olwezemigodi lezinye ingatsha. Umoyo waye waba ngummeli weZimbabwe kwele South Africa. Ngimelethi kuzoveni ngiseHarare.
Kunjalo nje emazwini akhe National Heroes Acre, umongameli Mnangagwa ukhuthaze njalo uzulu weZimbabwe ongakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi aphange enze njalo ukuze ilizwe libe lenani eliphezulu labantu abavikelekileyo kulumkhuhlane. Uthe uZulu kumele athathe leli thuba phambilini kwekhefu leKhisimusi ngoba ilizwe lilawo amajekiseni eneleyo. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3,671,157. Asebehlatshwe esibili bona sebeyizigidi phose ezintathu 2,747,693 ngokubika kogatsha lwezempilakahle. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho eMathebeleland South namuhla ngemva kokuqhuba uhlelo olufanayo enyakatho yeMandebeleni ngeviki edluleyo. UChamisa uthi konke lapho aya khona abantu bakhala ngokuthi bafuna utshintsho kundlela ababuswa ngayo. Laye eloba enkundleni yeTwitter, uChamisa uthembisile ukuthi ngempela iyeza inguquko eZimbabwe. Namuhla wethekelele indawo ezitshiyeneyo ebulilima laseMangwe njalo uzaqhubeka ehlangana labasekeli kanye lenkokheli yebandla lakhe eMathebeleland South kusasa. Uhlelo lukaJamisa lolu ngolokulungiselela ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukwenziwa ngombimbitho kumnyaka ozayo kanye lokhetho lwamalunga ephalamende, amakansila kanye lomongameli oluzayo ngo-2023. umgcinisihlalo MDC Alliance yamathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ngempela umbiko uchamisa utholayo ebantwini ngokuthi sokumele angene embusweni aguqule izinto.
Bathe nxa bembona bajabula abanye bakhala izinyembezi bathi sidinga umkhululo ongasikhulula lakanye kube kuhle kakhulu ekuvakatsheleni izindawo. Insiza South ekuseni yamuyamukela ngendlela enhle, sawahlangana lama-structures akhe ukuthi ebone ukuthi izindawo lezindawo ama-structures akhona. Bajabula kakhulu abantu bathembisa futhi ukuthi noma kanjani sonke sesifuna i-change, asisela ndaba ukuthi kwenzakalani, sesifuna inguquko. Fokachamisa sicela manje kubana usiguqulele izimpako, sonke sizaba ngamva kwakho ngoba from 1980 40 years kathesi siloke sihlupheka singelakho esiwenzayo esilakho. Emini wavakatshela emzingwane, imizingwane yona uyithole iphuphuma njengamanzi. Sahlangana labo futhi abakhokheli womdabo, wahamba wahlangana lama-structures. Engikubonileyo ngizwe nami ngimangala ukuthi isizwe esingaka, isizwe esikhala sithi kona siyokulandela jaha. Isikhathi obaningena sesifuna ukubana sitshintshe, sesikhathele, sesihluphekile.
Uchamisa uyathembisa ukuthi la kanjani iluyeza utshintsho. Kuyini elikubonayo ebantwini okulipha lowo mhlandla?
Baba, iqiniso engakutshela khona ukuthi izano ithi noma ihleli ithethe mathebule South indawo indawo yabo ngokubana ngo 2018 MDC Alliance azange ithole isihlalo, yathola isihlalo sabasinye. So bazitshela ukuthi indawo yabo. Engingakutsho mina njengo chairman ngumgcini sihlalo MDC Alliance ngaleso sikhathi futhi ngangumgcini sihlalo, esakunanzelelayo ukuthi abantu bakithi bayahlupheka, abantu bakithi bayathuselwa. Izane yasebenzisa lesi ti vote buying ikwazi ukuthi abantu bayahlupheka, bathembisa abantu imigodi, bathembisa abantu ukuthi bazabaholisa izimali ngenyanga, yathembisa abantu ukuthi bazolungisa imigwaqo, bathembisa abantu ukuthi bazaba behola noma bengasebenzi. Abantu bakithi ngendlala eyiyo babekungabe campaigner belethe amagonyeti omumbu besiza bobhinabheki umhadi. Abantu babona ukuthi ngcono bavotele ukudla than ukuvotela inkululeko ezakhulula abantu ababo. So silokhu sikhuluma labo abantu bema-South ukuthi khona babe ngabantu abacabangela imuli yabo. Sibona ngani kuzaba lo tshintsho olukhulu kakhulu, inguquko izaba khona ngokubana siyaqhuquzela ukuthi kabayiregister, siyaqhuquzela ukuthi omunye nomunye ngaye lo mntwana mele iregister, siyaqhuquzela kubo sebhuku ukuthi asisebenze ndawonye, singabheki ukuthi iparty lelo ngayiphi iparty.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngomgcinisihlalo we-MDC Alliance yamathebeleland South. Ulife Talk namuhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lokunye okwenzakalayo elizweni. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Unobhala obona ngezomvikela kuhulumende welemelika u-US Defense Secretary Lloyd Austin uhlangane lamasotsha elizwe lakhe namuhla asenkambeni e-Al Dafra Air Base eselizweni le-United Arab Emirates duzane lesigodlo salelo lizwe ese-Abu Dhabi. Inkamba yebutho lemelika e-Al Dafra yiyo inkulu ukwedlula zonke emhlubulweni wase-Middle East. Ugatsha olubona ngezokuthwalwa kwabantu lempahla kwelemelika lubika ukubana lukhangelele izihambi ezingaba yizigidi ezingama-20 million ezizasebenzisa indizamshina ngekhefu le-Thanksgiving elikhona kuyona le iviki lize liyephela ngesonto. Abe-TSA babika kubana inani lezihambileli lizafanana xathu lalelo elaliba khona kungakaqhamuki ubhubhane ole-coronavirus. Amapolisa asesigabeni sePennsylvania khonapha eMelika abika ukubana kulo mama obezithwele odutshulwe wafa ngenyakatho ngokuya ngempumalanga yesigodlo salelo lesabelo iPhiladelphia ephumisa izipho akade ezinikwe emcumbini wokwamukela ingane owe-baby shower le ngane yakhe akade izithwele yona layo ihle yabhubha. Uhulumende wakwele Ethiopia ukhuthaza abesifazana balelo lizwe ukubana bancedise ngokupha uncedo lwemali, ukudla, igazi kanye lokunye abakwenelisayo ukuphathisa impini yokulwisana labahlamuki besitigrey eqhamuke yiminyakenye esigabeni esinyenyakatho yalelo lizwe.
Ukusilela kolwazi ngesifo sehemophilia esibangela ukopha kuthiya abanengi bebhekane lenkinga zokuphazamiseka empilweni zabo, abanye begcine sebesithi mhlawumbe yikuloywa. Kwesinye isikhathi lokhu kugcina kudala ingxabano emulini, kubika uMark Peter Ntambe.
I-hemophilia yisifo esivangela ukopha emzimbeni womuntu esivame ukuhlasela abesilisa ikakhulu lanxa nje kulehlekane labesifazana abangahlaselwa yiso. Umnumzana Fine Machona ongunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association uthi udubo olukhulu yikusilela kolwazi okuthi abantu bengazwisisi ngalesi simo.
Not most of the people they know about hemophilia. So number one, that's the biggest thing.
Bathwala abantu abakwaziyo ngehemophilia okusuka kube nzima ukuthi bathole ulwazi loncedo, kunye lokuthi sazi ukuthi abantu bangaki abalalesi simo.
Uthi abantu abahlaselwa yihemophilia badinga uncedo lwemithi yokusekela igazi ukuba lenelisa ukuncuma livale isilonda kumbe lapho umuntu oyabe ewopha khona, ebizwa ngokuthi ngama-clotting factors. Umnumzana Ngqobizitha Ndlovu osebenza nabalesi simo esigabeni seMandebeleni uthi limithi iqakatheke kakhulu noma bengayitholi ngemfanelo zikhathi zonke.
Uhlupho labantu abalomo esihlangana labo njengabantu abalehemophilia lukhulu kakhulu hemophilia, ngoba kulemihlobo emibili. I-hemophilia A eyiyo ehlatshelwa u-factor 8, then sokusiba lo-factor 9 ohlatshwa u-hemophilia B.
Unkosazana Lucy Marowa wenhlanganiso ye-National Blood Service Zimbabwe uthi basebenzelana lenhlanganiso ezigoqela ezikhangela ngalesi simo emhlabeni jikelele lezaselizweni ukuphathisa uzulu kulolu daba.
National Blood Service Zimbabwe, we take the National Hemophilia Program is part of our duties to the nation to help those who need
National Blood Service Zimbabwe sikuthatha njengomlandu wethu njengesizwe ukuba siphathise abalehemophilia abadinga imithi ethile ephathisa kulesi simo.
Uthi lokhu kugoqela ukudinga imithi edingakalayo, ukuyigcina ikuma-temperature alungileyo kundawo zabo, ukuyibhadalela umthelo wejuti noma lapha nalaphaya uhulumende evumeza ukuba limithi ingene kungela nhlawulo, ukuyithwala limithi isiya kundawo zonke zelizwe ukuba abantu ababuya nencwadi ezama-prescription bayithole kalula. Ethi sikhuluma kanje ikhona eminye esanda kungena elizweni. UNdlovu uthi lesi simo senza kube nzima ukuba umuntu esebenze, ngakho babona kulicebo elihle ukuba umuntu azisebenze.
Ngikhangelele ukuthi uma usebenzela umuntu kulohlupho, ngoba uzakwanisa ukuthi love 2 weeks emsebenzini ngeke akuvumele lokho umuntu oyale kuqhatshile. So nxa kade kungaba khona umuntu athengaphathisa abantu abalehemophilia kube lama-project nje esiwakwanisa ukuthi siwarane sizenzele, ukuzele ukuthi nxa usesibhedlela kumbe ungaphi kumbe kawuzwa kuhle kube lomunye ozale ukhangelele i-project yakho iyabe ihamba, akufanani lokuthi kube lomunye umuntu ozabe umsebenzile.
AbeZimbabwe Hemophilia association bathi amalunga abo avame ukulahlekelwa imisebenzi ngenxa yalesi simo njalo abenelise ukuqhuba imisebenzi enzima bengenelisi njalo ngenxa yalesi simo uhamba kalula ngemichova amabhasi lezimota ezithwala uzulu abanye babo babikwa sebegula imikhuhlane engqondo ngoba bekhathazekile emoyeni bengazwisisi umkhuhlane abalawo ukuhlolwa igazi ikakhulu nxa kulabanye abemule abalohlupho lokopha ngenye yendlela engenza ukuba umuntu azokuba ulaso lesi simo na kumbe hathi kodwa abantu abaningi bagcina besibona ngokopha sebekhulile ingcwethi zezempila kahle zikhuthaza ukuba abantwana abaziwayo ukuba balaso lesi sifo kumele bevikelwe bengabi eseduzane lezinto ezingaba yingozi ezingabasika okufana nabo ngqamu amareza izigelo lokunye zithi njalo kumele bagqokiswe ingwani ezibavikela leyo lamaphethi avikela amadolo lezandla ikakhulu labo abayabe sebegaxa ngimele iStudio 7 eHarare ngingumakhisa Ntambe.
Ibandla lezombusazwe elisanda kusungulwa ele African National Congress Zimbabwe lithi lifuna ukukhanga abatsha belivotele ukuze kuguqulwe inhlalakahle kaZulu lezenotho abantu baphile kuhle. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Zuke Gumbo utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi okwenze baphuma lebizo leli ikuthi bathakazelela okwenziwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nkomo yena owake wakhokhela ibandla leRhodesia African National Congress kusabusa abamhlophe.
Okusenze savula lenhlanganiso ingoba sesikhathele isimo sesisibi for iminyaka eminingi. So siye sacabanga nozakwethu ukuthi asivuleni ithi inhlanganiso nathi sizame ukushintsha izinto eZimbabwe.
Kwini obona ngazani lizakwenza njengebandla eliphikisayo? Njengoba siyabona ukuthi amabandla aphikisayo eZimbabwe kungani kawenzi kahle, lina kwini lizakwenza kungani kwehlukene lamanye?
Thina sibhekele ukuthi sidevelope ilizwe lethu, sifokuse kakhulu kwi-youth. Ngoba youth yona nini and ipolitiki it's a numbers game. So i-youth isibhekane nayo kakhulu and yibona futhi youth esikhathele kakhulu ngoba impilo zabo zimile. Abanye bayafunda, uma befunda umuntu akwazi ukuqhubela phambili athole umsebenzi, abaningi sebefundela ukuthi bephumele izweni. Thina njengenhlanganiso entsha we want ukuthi sisebenzisane nomphakathi from the communities going up, sidevelop ama communities with la esihlala khona, create amathuba omsebenzi khona lapha within our communities.
Nxa sisikhangela sijula sibili siyaphambili, ubona ngazani ibandla leni lizangena yini kukhetho lolo lubuyayo lwama-by elections njalo lungene futhi lokhetho lwa-2023?
Kuma-by elections iZNC angiboni ukuthi izowangenela, kodwa 2023 definitely, ngoba thina sisayinhlangano entsha sisazilungisa nathi sisaziqoqa. So 2023 definitely sobe sikhona.
Akusitsheleki ukuthi lizimisele yini ukuthi lisebenze lamanye amabandla kumbe lifuna ukuzimela lodwa?
Thina njengeZANC into eqakathekileyo kithi impilo zabantu waseZimbabwe. So if that means ukuthi sizosebenzisana namanye amaparty kuze impilo zabantu beZimbabwe ithuthuke, yebo sizosebenzisana nawo, sizimisele futhi.
Ye, akutshela abantu ukuthi kuyini okungenza ukuthi balivotele lina? Lipheteni sibili esingathi nanku ongenza umuntu asume aye ku-ballot box alivotele.
Thina si-organization engabadluliliyo, si-invite wonke umuntu waseZimbabwe ukuthi asebenzane nathi asivotele. Sifuna ukuthi sakhe iZimbabwe kabusha sonke, njalo sibhekele ukuthi sisebenzisane ne-youth kakhulu. I-youth kuyibona abantu abaningi, kwi-youth kuyibona abantu impilo zabo. Abanye ayazikaqali nokuqala, umuntu uqedile esikoleni kodwa impilo yakhe ayikaqali ngoba usahleli. So sibhekele ukuthi sisebenzisane nabo kakhulu. Abantu abadala sisho ukuthi siyabalahla, sisho ukuthi bengasivoteli, cha. Kodwa-ke I'm sure wonke umuntu omdala uyafuna ukuthi umntanakhe impilo yakhe ibe ngcono. We have a program yethu esibiza nge-Simple Smart Profitable Solutions where we'll be going ne-constituency ne-constituency kubheka ukuthi kuleyo constituency inkinga abantu ababhekane nazo iziphi. Kulezo nkinga lezo will be having simple, smart, profitable solutions for them. Okunye njalo, we've realized ukuthi umhlaba uyashintsha, especially manje ngesikhathi se-COVID-19. A lot of things sezihamba sezisiba digital manje. So nathi we're embracing that digital era esingena kuyo. We're also going to be having a program sifundisa intsha kakhulu ngama-digital skills. Because umhlaba manje usushintshile, imisebenzi ayitholakali, but kule misebenzi esitholakala online. Abantwana abaningi manje bonke bahlala besemafonini, kodwa abaningi abazi ukuthi bengayenza njani imali emafonini wabo besebenzisa i-internet. So zonke lezi zinto lezi sifuna ukuthi pass on that knowledge to our young people so that they also get into this digital era esesikuyo phakathi. Singasalele emuva njengesizwe seZimbabwe. Umhlaba mawushintsha nathi asishintsheni nawo.
Umnumzana Zuke Kumbo, ngunobhala jikelele webandla elisanda kusungulwa ele African National Congress Zimbabwe. Ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, amaqembu ezimbamgodi athi LFC Platinum kanye leLenkezi Platinum Stars yiwo azadibana kufayinali yenguqu yalonyaka enkezo yeChibuku Super Cup. Kubika uJoseph Njanji.
Kunemva kokunqoba kweqembu lakhe elitshayele Dynamos nge-1 kanyangesonto, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mabheza uthe uqakathekile ukuba belungiselele ngemfanelo ukuze bephakamise inkezo yeChibuku.
Ngiyajabula ngendlela abafana abasebenze ngayo umsebenzi onzima siwenzile, njalo sekusele ukuba sihambe siyedlala sikholise ukuba ku-final. Kumele silungiselele kuhle, njalo ngilethemba lokuba kusazoba mnandi.
Ngokwesithathu ukuba iqembu FC Platinum lifinyelele ukuyadlala kufinal yenkezo yeChibuku Super Cup, njalo liyiphakamise ngomnyaka ka-2014 lapho linqobe khona eleHarare City nge-3-1 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Lifinyelele la kufinal ngangomnyaka ka-2016 lapho elinqotshwe khona nge-3-1 liqembu lenkezo Platinum Stars, lona elinqobe le-Cranbourne Bullets nge-1 kanyangomgqibelo, okutsho ukuba lalo nyaka lawo maqembu azadibana njalo kufinal. Umdlali weqembu le-FC Platinum uRainson Bavari uthi kabatshaywa luvalo ngoba bezathi neliqembela ke labanqoba kumncintiswano ofani nayo eminyakeni edluleyo.
Sabe kakhulu mina, very happy ngokushiya ufinal. Asibeki lutho, hayi thina sizimisele lokuthi sizabona ukuthi
abaqoqi bomncintiswano weChibuku Super Cup khona beza kutsho ukuba ifinal lelo nyaka izadlalwa ngaluphi usuku kanye lokuthi izadlalelwa kuyiphi inkundla. Imidlalo yesigaba se-quarter final idlalelwe enkundleni ye-Baobab, kuthi ye-semifinal yona idlalelwe enkundleni i-National Sport, yona ikhombise ukuba kayilungelanga ukudlalela nxa izulu lisina njengoba umdlalo wangomgqibelo ufike emaphethelweni abadlali sebebhukutsha emanzini. Sikhangele umdlalo kakhilikithi, iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi liqale kubi umkhankaso walo ukuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba njengoba linqotshwe ngama-runs ayithuba mnembili ngele-Thailand emdlalweni walo wakuqala kusoya sika-group B ngesonto. Komunye umdlalo wesoya sika-group B, iqembu le-Bangladesh linqobele Pakistan ngama-wickets amathathu. Imidlalo iqhubekela phambili ngolwesibili, njalo kusoya sika-group B, iqembu le-Bangladesh lizadlala lele-United States of America, kuthi ele-Pakistan lizadibana lele-Thailand. Imidlalo yesoya sika-group A izadlalwa ngokulandelayo, iqembu le-Netherlands lizadlala lele Sri Lanka, kuthi ele West Indies lizanqikinana lele Ireland, ele Zimbabwe lona lizabe liphumula ngolwesibili. Ikanti iqembu lesihlanu kusibaya sika-group A bekumele kube liqembu elase Papua New Guinea, lona elingasabuyanga ngoba abadlali balo abaningi betholakale belomkhuhlane we-COVID-19 lingakaphakami ukuza kwele Zimbabwe, okuyilapho kuqhutshelwa khona limidlalo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, nguJoseph Njanji.
Sikhangele ebezihamba phambili. Obe isikhulumeli seZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshiwe eNational Heroes Acre namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.